So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 5 kuMbimbidlo 2023 ngoKwesithupha. Endabeni zethu namhlanje.
Mhlaka 12 kufika mhlaka 21 kuqalisa iBlitz lapho esithagethe khona ukuregister abantu abaningi eZimbabwe kakhulontanga.
Amabandla asedinga abantu abazavota lonyaka ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission ilungiselela uhlelo olukhulu lokubhalisela ukuvota.
Akuselakali ukuthi abantu nxa besenza ukhetho kuthi abanye bamabandla bethi hey lapha kuze laphana kunje kulokucebelana khona kufana kunjani, kodwa hayi isikhathi esiningalese eZimbabwe sifake sibe khona silokuthula kunjengalokhu.
Abakubandla lezano PF party amabandla wonke akakasela ukhetho oluzayo ngokuthula. Kwezamasiko sixoxa ngokudla kwesintu okugcwele indawo zonke eZimbabwe. Salathulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla atshiyeneyo asekhankasa ngamandla okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ibandla lezanu-PF le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa athi adinga usekelo emaphandleni lemadolobheni lapho kukhangelelwe ukuba iZimbabwe Electoral Commission izaphuma ijumo kusukela mhlaka 12 Mbimbitho ibhalisa abazavota kukhetho oluzayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Ostalo Siziba uthi kuqakathekile ukuba abantu bebhalisele ukuvota.
Namhlanje ke besisabalele ilizwe lonke ke ukubana silungisekele udaba ke lo mkhankaso wethu ilizwe lonke jikelele, ikakhulu emaphandleni sikhulumisana labantu lokuhambisa ke amaflagi. Yakwazi ukuthi ke siyiprinte amaflagi more than 1 million okufanele qalise ukuhamba ke ebantwini ukubana bebambe ke imeseji yethu yenguquko yokubana ke itripu siyimelani njalo ke singangena kuhulumende ikuphi ke esifuna ke ukulungisa. Ngiyakwazi ukubana ke mhlaka 12 kufika mhlaka 21 kuqalisa iBlitz lapho esithagethe khona ukuregister abantu abaningi eZimbabwe kakhulontanga ukubana ke wonke umuntu ke lapha khona kabe ke ethathe ke isinqumo sokubana ke uregistile ubhalisile ke ukuvota ngenxa yokubana iZimbabwe Electoral Commission izabe ihamba ke umhlaba wonke jikelele, iZimbabwe yonke jikelele beregistisa abantu beseduze ke lezi ndaweni zenu balaleli Zimbabwe enhle. Yiyo indaba ke sifokasa ngayo sithi mkhankasweni abantu ke sikhangelele ukubana berejiste ukuvota. Yiyo injongo yethu le programu yethu ke okwamaviki ke amathathu azayo.
Ibandla lezaphu lalo lilungiselela ukhetho oluzayo. Umnumzana Mshongelwa Ndlovu isiphumeli sebandla leli uthi sebedinga abazancedisa kukhetho oluzakwenziwa lonyaka.
Thina njengezaphu siyaqhubeka ngomkhankaso kuzo zonke indawo. Iprogram yethu esiyiphethe khathesi yikuxoxisana labantu lozulu ukuthi basikhombise indlela labameli ababafisa ukuthi babamele wonke amadale elelokha government ephalamende lakusenate. Sicabanga ukuthi sizaqeda lo msebenzi enyangeni ezayo ukuthi sibekwazi ukuthi ngobani abangasimela. Ye siyahlangana lakho kodwa ubunzima ngoba ibandla leZANU-PF alifuni ukuncintiswa. Abantu bayahlukunyezwa, sihlangana nakho emaphandleni kakhulu. Into enkulu ekumele abantu beyazi ukuthi sesiyidiscover amajaha wethu awe-security le-intelligence sedisover ukuthi iningi labantu abasema-police station khathesi sebengabantu abangama-party functionary, abantu abangasomaphoyisa. iZANU-PF sithatha abantu nje bathatha kuma-structures wabo, kuma-branch wabo, befakwa ema-police stations throughout the country ukuthi behlukumeza abantu. Siyacela uZulu ananzelele lokho njalo ake kwazi ukuthi amaphoyisa ethu abantu abaprofessional kakhulukazi. Laba benza into ezingayisizo akusiyo amapholisa ethu, ngabantu abathathwa kuma-structures befakwe banikwa ama uniform amaphoyisa ukuthi bezenze amaphoyisa.
Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthokazi Republic Party uthi bakhankasa nzima.
Kathesi nje njengoba sikhuluma last week ama youth ethu bekumele ukuthi ngabe ngomgqibelo nalo esidlulekiwe mhla ka 4 abesegwanda laphana bebamba uhlelo lwabatsha. Baqeda iviki yonke amapholisa egijimisa amayouthi lalabade bengabaqoqi bethi yenzani lokhu liyenze sokuze siliklie. Kwathi nge-last minute nge-Friday babatshela ukuthi hayi umhlangano wabangeke bawuklie. So-ke akukho free ukukhampeyina kathi eseZimbabwe ngoba iZANU PF ikhampeyina yodwa isebenzisa amapholisa ukuthi ingakliye amabandla anjengelethwe leMthokazi Republic Party.
Uthi sokulesikhathi bethwaliswe nzima ngamapholisa.
There is only one political party eku-top gear yama-so-called elections, iZANU PF. Amanye ama-political parties anjengawethu awakhampeyini kalula ngoba izikhathi eziningi must apply-ela ama-clearance emapholiseni lapho ukuthi sibambe imihlangano. Ngaba sikliye. Ngizanika isibonelo kulo mhlangano esawubamba mhla ka 24 September last year across Zengenkaya. Amapholisa ayeyalila ukukliya bathi abala main power sawenza ngenkani. Kuthe the following day kumele sibe sesimbo futhi enkaya South. Bathumela i-riot, anti-riot trucks kugcwele amapholisa from Bulawayo abanye basuke eKwekwe leGweru besiyachitha umhlangano wethu. The very same police ababethe abala main power yokuzokhangela umhlangano wethu but ngalelo langa bayenelisa ukuthi bakhiphe ama-truck agijime aze abuye lapha. Konke lokhu kuyabonisa ukuthi amanye ama-opposition political parties akho free ukuthi akhampeyine.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF uthi ibandla lakhe selidinga abazalimela.
Candidate esilayo thina as a party yinye kuphela ngu-president osekhona u-president we-party onguye wakhethwa yi-Congress. Hayi. Okunye abanye laba bazakhethwa ngabantu bazakhethela khona ngale kusho kuma primary elections ukuze sikhethe abantu abayibo abazangena ekhethweni ku-general election. Usokuqalile sibili khonokho kwenzakala ukuthi abantu babe lokhu bekhulukhuluma kodwa hayi kuyakhanya ukuthi umsebenzi uyahamba lalawo abanye labo abafuna ukukhethwa bebangama candidates lawo sebeqalisile imisebenzi yabo lalawo abakhona ade bevele bekhona bebambele lezo zikhundla labo ba babizi la walungisa izigamba zabo walungisa lapha lalapha. So ngokunjalo kodwa kulokuthula ukuthula kukhona sinyili kakhulu akuthandabuzi angithandabuzi ngakho lokho ukuthula kukhona okutshengisa ukuthi nxa kungaqhubeka kunje sikhangelele ukuthi ukhetho lwethu olulandelayo lolu lube lokuthula angikahlangani lohlupho sibili lukhona. Hayi akuselakali ukuthi abantu nxa besenza ukhetho kuthi abanye bamabandla bethi hey lapha kunje laphana kunje kulokucebelana khonokwana kunjana kodwa hayi isikhathi esinjengalesi eZimbabwe sizake sibe khona silokuthula kunjengalokho kulokuthula sibili okuhle kakhulu okokuthi sikhangele ukuthi ukhetho luzahamba kuhle njalo.
Kukhangelelwe ukuthi amabandla amaningi azancintisa kukhetho oluzayo. Kubikwa uba amapholisa izolo kusihlwa avimbe umculi olodumo uNkidi ukuba acule ingoma yakhe ethi Iwotso eBlue Roof eChitungwiza. INewZimbabwe.com ibika ukuba amapholisa ecele enkundleni lapho uNkidi abeculela khona amtshela ukuba amise umdlalo wakhe. Ube secula ingoma le ekhodoza okwenzakala eZimbabwe. Okwenziwe ngamapholisa kucaphule abantu akade bemlalele ecula. Amapholisa axotshe eBlue Roof abalandeli bakaWallace Chirumoko owazakala ngegama lokucula elithi Winkidi. Ibandla leZANU PF lisola ingoma ezikudlaladeli likaWinkidi elitsha elesihloko esithi Yureka. Ingoma etshaya kuzwele ngethi Ibotso. Sehlulekile ukuxhumana laye kanye lomqondisi wenhlelo zakhe ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Sehlulekile njalo lokuxhumana lomphathi ntambo wezindaba zekhaya umnumzana Kazembe Kazembe kanye lesikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyati. Singakangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubikwa ukuba eleRussia selihlasela ngamandla edolobheni leBakhmut kwele Ukraine lapho bantu asebevalekela khona basivaleka khona behamba ngenyawo hathi izimota ngoba kuyahlupha sebekhonjwe lozelwe abezindaba abeza Associated Press bathi ibutho le Ukraine selivule umkhandlo ukunceda ababaleka edolobheni leli besiya eKromov. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukuba uzakhetha abaphathintambo abatsha kusasa bakahulumende kulandela ukukhethwa kwakhe ukuba ngumkhokheli webandla leli njalo okweminyaka emihlanu. Uzakhetha lo msekeli wakhe omutsha kulandela ukuthiya umsebenzi okwenziwe ngumnumzana David Mabuza ngeviki ephelileyo. Ibandla ye-African National Congress lakhetha inkokheli entsha ngomphalakazi ngomnyaka ophelileyo. URamaphosa ukhangelelwe ukuba uzancedisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Songe isikhathi sezamasiko. Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo mnumzana Martin Mlilo ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela Mlilo, kunjani mfowethu?
Ngiyabonga Thobe, ngiyabonga ukuba semsakazweni. Ngiyabingelela futhi njalo labalaleli.
Yes, siyabonga kakhulu-ke ukuthi sikuthole namhlanje. So akusitshele-ke kukhanya kulezi nsuku izulu liyana sibili ngalisini izulu kulezi thelo zeganga eziningi kakhulu. Iziphi esezikhumuzwa ngabantu kulezi nsuku?
Siqale khona ngasemasimini Dube, izulu line kakhulu okutho ukuthi emasimini abantu kuyathembisa ukuthi bazovuna. Kanti njalo futhi kulezidlo eziphuma emasimini ezigoqela ulude. Khumbula ukuthi abantu bathithi ngabantu abathanda izinto ezifana lolude, ezifana lamacimbi, ezifana futhi njalo bedelele. So lo nyaka sijabule kakhulu ngoba siledelele, silolude, kuningi kakhulu ngasemasimini. Kanti futhi njalo emasimini ngaphandle kwalokho sesisidla wona umumbu, abantu bayasutha izisu zibomvu. Siqhubeke futhi njalo emasimini imfe, hawu kuyajabulisa Dube lokho esilakho. Abantu bakamthakazi bazovuna badle basuthe.
Ye, ngaso sikhangela egangeni la kulana
sikhuluma nje ubhunzwa, hawa sikhulumi sekuyaqala ukuvuthwa luphelile luyamangalisa. Kuyajabulisa kakhulu lokho. Asikhulumi phela ade sizibika ngomthunduluka nje ezinyangeni ezimpalo ezidlulileyo. Khathesi nje sikhangelela ukuthi kuyavuthwa umqokolo, ha kuyabekwa umnyama, kusesabeka egangeni izithelo kuyesabeka. Konke lokhu kuchaza ukuthi abantu bayadla izithelo zeganga basuthe. Kanti futhi sikhumbule futhi njalo loba ukuthi ukudla lokhu izithelo zeganga izithelo ezilomsoco omangalisayo. Kanti njalo bengikuvikilele elidlulileyo bengisematopo lapha ngibona imhlali yayithelile kumangalisayo. Mathembe nje abantu baya bezifika kwesabeni.
Yes, ngathi ziqaleke kanganani izithelo zonke lezi singazikhangela la kudala phela zazidliwa okunye okumangalisayo.
Ngifisa ukuthi ngikubeke kuqace ukuthi izithelo zeganga zibaluleke ngendlela emangalisayo emuntwini. Singakukhangelisisa kahle, abayenza ucwaningo ososayensi bayakuchaza futhi bakubeke kuqace ukuthi izithelo zeganga esilazo esingathi phecelezi our indigenous trees zibaluleke kakhulu okwedlula futhi njalo zilokudla okwedlula lezi esingathi ngama-exotic fruits ezigoqela ama-apple banana. Kodwa kithi omgwade omthemiswane izihlahla ezilokudla okulomsoco okumangalisayo kwakho umzimba okuqinisa umzimba okukhuthaza abantu ukuthi bazinakekele izihlahla. Kanti futhi njalo bazijabulele ngoba ziyikudla okulomsoco okumangalisayo. Yikho enkufithizelayo engikugqugquzelayo kubalandeli kathi futhi njalo kubalaleli.
Ye, siyabonga kakhulu-ke Emlilo. Ungathina lakusasa likholisa ukudla izithelo zonke lezo ba.
Asibonge kubalaleli,
sibonge kuduke. Kwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana kuhlelo vuselela umoya. Igama lami ngontungamili Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Vusani Sibanda.
Sibonge babunkomo labalaleli into engiliphathele yona namhlanje ngalintambama into edule kakhulu 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 ngizathanda ukuthi sibheke indaba yesipho siyini isipho ma umuntu athule isipho uzibiza umprofethi uzibiza umthandazeli uzibiza isangoma uzibiza ubunyanga siyini isipho sibuya kuphi isipho siyombona kanjani ukuthi lo muntu ulesipho ekuzikathixo isipho asiqhamuke esikayini from nowhere isipho awuhambe uyozila 40 days 20 days 5 7 days ukuthi sekunesipho ayiyenzeki le nto isipho awuphumuye kwenye indawo uphume ngeke kwamanye amazwe ngiyebuya ngikuthenge isipho ayiyenzeki le nto isipho uzalwa naso umncane uba nempawu abazibonayo ukuthi lo mntwana ulesipho uzalwa naso isipho isipho sibuya ku-bloodline kulineji yakho isipho sonto ohambe uyoyifundela uzalwa naso isipho yinto ophuma layo esibeletheni ilineji lelineji lelineji dala ukhona ayisekhona izipho enye ilineji yothi iphiwe isipho sobuprofethi enye iphiwe isipho sobuthandazeli enye iphiwe isipho sobungoma enye iphiwe isipho sobunyanga isipho abanye baphiwe ubukhozi isipho siphiwe ongafani ngimbona kanjani umuntu ukuthi isipho kumele ubheke le nto engizibiza ukuthi ngiyiyo yayikhona na emuva kokhokho bami ma yayingekho le nto ngiyithethe kuphi le nto engizibiza ukuthi ngiyisangoma ngumprofethi ngumthanda le nto engizibiza mina ukuthi ngiyiyo engizipha mina ithayitle ngithi ngiyiyo ngempela ngempela ibikhona na emuva kokhokho bami ngoba isipho asiqali ngawe isipho sibuya kulineji ku-bloodline yakho xa uzibiza ukuthi ngumprofethi kumele sibone ukuthi babukhona emuva lapha kuyikhona yi-bloodline ephiwe uprofethi yi-bloodline ephiwe ubunyanga yi-bloodline ephiwe ubungoma ngeke ngizibize umprofethi kithi kade bungekho ngeke ngizibize ubungoma kithi kade bungekho ngibuthethe kuphi le nto engizibiza ukuthi ngiyiyo ngiyithethe kuphi ngaprofetha ngenze yonke into enzima kabi but le nto engiyenza ngiyithethe kuphi uma kithi yayingekho ngaba yisangoma esinzima kabi kodwa uma kithi lesasi babungekho ubungoma bungekho ubunyanga ngibuthethe kuphi ngoba yonke into ilineji lelineji iphiwe izipho asipho asiqali ngami namhlanje angeke ngithi sengihambe ngayozila sengibuye sengilesipho no isipho yinto ophuma la esibeletheni akukho mprofethi akukho bani angaze angiphi isipho akukho sangoma akukho gobela ongaze akuphi isipho isipho yinto ozalwa na le nto ozibiza ukuthi uyiyo nga okhokho bakhe emuva bayayazi na ngoba kumele siyibone emuva lapho obuya khona yiyozositshela ukuthi wena uyini yiyozosikhomba ukuthi wena uyini ngoba zonke izipho zibuya kumdala ubungoma bubuya kumdala but asodimoni isangoma eselapho umuntu aphile yonke into enhle unkulunkulu umdala ngoba isihlahla sidalwe ngumdala akekho umuntu wadala isihlahla umdala umuntu oyenza into enhle ebantwini bakamdala umdala omphela womakhe kube ezweni sifuna iphawa lalo ufuna kuthiwa lalo kuthiwa ngidaswaye emhlabeni kunje kuhlangahlangene awusamazi ukuthi liqiniso asibhekene emuva lapho umuntu abuya khona yikho kuzasambuleka ukuthi lo muntu ngubani le nto yathi ayi uyiyo uyiyo ngempela sibonge ihlo yezulu ihlo yokhokho mdali wakho konke lina bokhokhela liphi wisdom siyakhuleka njalo kumdali wenu khanyiseleni imazi sibe la mihlo omuya siyokwazi ukwehlukanisa iqiniso phakathi kwamanga ngoba kubi ezweni
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Busani Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga nkulu untungami linkomo
Daniel Nxumalo nibingelela izihloko zami eziselubhani esigabeni okuthiwa yilupaka ward ngikhuluma manje ngisebubi district ebubi district kuneng enyikubonayo okuzisa inhliziyo yami ubuhlungu. Abasakhulayo basebenzisa izidakamizwa kakhulu, sebebulele impilo zabo, abala future. Ebubi asilantuthuko, siswele umuntu ongasenzela intuthuko ebubi esigabeni sika ward 9. Asila regression, asilani, so siyehluleka loba singama youth ukuthi singathi sifuna ukulima, sisenza intuthuko ebubi, singaqonda nga, singancediswa ngubani. Yebo, of course ukuvota siyavota eminyaka yonke, but ama councillor ethu esiwavotelayo asuka engasinansi. Ama councillor awinayo ukhetho asuka ehluleke ukukhokhela abantu, bayehluleke ukuthatha izikhalazo bazihambise ku-NP khona lapha ebubi. Siyacela ukuthi ma singathola ukuncediseka, lisincedise kakhulu esigabeni sika ward 9 ngeregression, ngoba i-youth isithwele nzima.
Kuyini okunye?
Ngikhuthaza ama-youth ukuthi asambenini ngobuningi bethu si-register ukuvota. Sivoteleni umbuso omutsha, sivoteleni impilo entsha, ngoba umbuso omutsha mhlawumbe ungasiyenza sibe le-feature yokuthi siqhatshwe emsebenzini. Ngikhuluma nginje ngihlezi ekhaya, akukho lapha engiqhatshwa khona enkampanini, but ngingumnyuto okufuza ukuthi alubana ngisese le future yokuthi alubana ngiyasebenza. Ngakho siyacela, please, ngiyakhuthaza ukuthi ama youth wonke awasukume ngobuningi babo li register ukuvota. Mina nginje ngiya register ukuvota, ngiregister ukuvota mina ngivotela ibandla ele Citizens Coalition for Change, CCC. Mina ngingasakhulumeli abanye abantu, yilo ibandla engilibona ukuthi ngilifake embusweni, silibona ukuthi lona lenza njani.
Kusigaba sabatsha namhla sixoxa lo Daniel Nxumalo okonakale eMathebeleland North.
Waye unozinto weqembu le-Highlanders uSidney Zimunya sewafulathela umdlalo wenguqu, usencintisa emdlalweni wokugijima. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
UZimunya ungene emdlalweni wokugijima ngomnyaka ka-2010 njalo uthi uyasithiseka kakhulu ngesinqumo esokudinga umdlalo omutsha ngemva kokuthatha umhlala phansi emdlalweni wenguqu.
When I just started running, ngabona ukuthi I've got peace of mind when I'm running. I went to my first marathon in 2010. I enjoyed it. It was like a duck taking to the water. Ngathi ha, kathi lapha kunje so, ngapha akuna mntu ongishawudayo, ngapha akuna mntu ongithethisayo. I've got a peace of mind. Whether I come last, but at the end of the day, my body wins. Nearing winning. Ngakuthatha as gradually as it all went. I'm enjoying it.
UZimunya udlale kuqembu leHighlanders ngeminyaka yama-1980s njalo udlale endaweni labadlali ababelodumo ababalisa umuyo uMercedes Rambo Sibanda kanye loWillard Mashinkila Khumalo, laye osewadlula emhlabeni.
Ngithe ngifunde lo bhengula laphana kade ngilo Rambo ngilo Dumisani uSazimbi uNyoni, kuthi ngithi sesiyelizilikazi lapha MYC sihlangane loWillard, uyabona. Sithe siya ku Alibaba ngayo, siyefika sihlanganela kumpumelelo Dzowa bevela ngathi ngaseLozi K ngayo. Kodwa ezikolweni lapha siyebe sike sahlangana sadlala sabazazana ukuthi umpumelelo useLozi K, uWillard usemzilikazi, oSidney baselobhemuni. Kodwa siyadlala against each other. Kodwa ngase sihamba ntambama siyosihlangana ku Alibaba ngo 4 o'clock. Sithina sithi yiHighlanders. Kodwa mina ngisuka ibhola lami ngiqalisa ukudlala ngidlalela iZimbabwe Saints. under 40. Ngasuka Zimbabwe since under 14 waba lokungakhulumisani kuhle. U-Alibaba babe team goalkeeper uMpumelelo Dzoa nguye wabuye wathi Steve Vila sila goalkeeper ngale kuma-under 16. Yiko wami uhambe u-Alibaba wathi ngifika vele wangamukela ngezandla zonke ngoba vele wayethini ngawo lapho kudlala imzilikazi lelozi kei kuyabe khona la enjani ebona kube-scout.
Ngaphandle kokugijima uzimunya ufuya imvundla njalo uyalima ukuthi uyathola imivuzo kanye lemali emdlalweni wokugijima kodwa kwesinye isikhathi kusuka kube nzima ukuba ayencintisa kumijaho eqhutshelwa kwamanye amadolobho ngoba enyela abamphathisa ngosekelo lwemali ama-sponsors.
Ngasiqalise ngisakholisa at the end of the day ngakubona ukuthi hayi kulokudlala I can win something especially ku-class yami. I'm a masters, I compete with the masters. So ngiyagijima lami ngikompite ngeway I train sengabona ukuthi hayi lami la ngingaphathela ongabantwana kwami okuyisinkwanyana ngiyakompite.
Uzimunya nguye wayengukapteni weqembu labasakhulayo eli-Highlanders labadlali abaleminyaka engaphansi kwelithumi nathoba nomunye elinqobe kumncintiswano we-Aberdeen City International Football Festival ngomnyaka ka-1987. Ngeminyaka esadlala ubencintisana lo-Peter Nkomo kanye lo-Smart Moyo ukuba ngunozinti weqembu le-Highlanders. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Ngiyazingelela ngiwumkhanda ozikhandayo umfana ozalwa eCholosho endaweni yakwaNgqula. Empeleni elithi mkhanda ozikhandayo kuyigama leqembu engizibiza ngalo ngiculuma skandi. Mina igama lami lokuzalwa uMichael Dube Thokozisi Dube isibongo hamba wonke lawo magama. Elinye ngalithiwa ubaba, elinye ngalithiwa umama. Ngiyabonga. So angifisi ukwahlukanisa lawo magama ngoba angifuni ukukwatisa abazali bami ngoba bengasekho emhlabeni. Ngifisa ukuthi nje ihambe yonke njengoba injalo. Bese ngizalana emculweni ngiqale ngonyaka ka-2021. La engafika khona i-albhamu isihloko isizwe sakwaMthwakazi. Ngabuya nge-albhamu elidlulile enyakenye elalithi Inyamazane Ezacile. Sengiphinde ngabuya futhi ingane zakwethu nge-albhamu elishasha. Lisashisa mpela ngoba nje ngasho lisesenabo 4 days iphumile. I-albhamu lami elishasha isihloko sithi Bazali Bami. Ngizibiza ngalo igama mkhanda ozithandayo isihloko bazali bami. I-albhamu engisebenze kanzima kakhulu kuleli ngoba angifuni ukuthi manje ngiloke ngenza into eyodwa kube sengathi mhlawumbe angikhuli. Ngikhulile kakhulu kulokhu, ngithemba nanizokuthokozela. Lana kunengoma ethi Yitho Dube Omthembo Omvelase savela kwasa. Ngoba ngesinye isikhathi ma usenza into kumele uke uhloniphe isibongo sakini. Ngoba lento ngiyazi ukuthi ngayiphiwa abakithi andinabanye abakudube ngiyathemba ukuthi bazoyithokozela le ngoma.
Sowukhona umkhanda abancane, sowukhona u-2+2 yithi wabatshela ukuthi yitho amagakela endleleni bethembe inkaba bathulise mthulise ukhuluma thina-ke manje angihambi ngedwa lo nyaka ngiphethe usifo mdala umakhwela intako.
Kulo Michael Mthokozi Dube umthembo ozithembayo esithi Yitho Dube siye kunjalo singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele besilazo amabandla asedinga abantu abazavota lonyaka ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission lungiselela uhlelo lokubhalisa ukuvota. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.